VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe.
Isitulo njengeflower ngihamba kuflower i-5kg sesithenga nge-$4 nge-US, that is $73, akusahambelani nje.
Kutsha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare.
Ndabe ufuna ukuthi bona abe ambulance beqale bekhangele ihlise bebone kodwa sibona ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo.
Bathakazelela uzibuse kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayiliko khona.
I-Sports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-Africa Cup of Nations.
Singathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-trip yama-Warriors kuphume iindaba ezininzi ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka komnotho okungapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezijeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Rafael Ncube ohlala eMpowings.
Sikubonayo eMpowings lapha ayikunzima ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi. Eyi, lezi sokunzima. Emva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le-bond, izinto zikhwele kunokumangalisa ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhonana le bond lutshwana kakhulu kayitholakali ngobuningi. Okuningi esingathi yikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi, kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangikhona ziqedakali. Vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani, hayi kunzima. Izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje nje. Izinto ziyadura, amabhuku abantwana esikolo ayadura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani, senza njani, kunzima ngoba uhulumente ukhongukwemana wethula kuphela indaba le engakhuluma nifananga lezakhamizi. Ukhongukuzwa nje sekutheli ukuthi kusukela ngelanga elinje sesizasebenzisa i-RTG.
Khonapho belisebenzisani khonapho?
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu, ikakhulu emsukulweni lo wangapha ePlantus lalo ibhondile lisebenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokhu besebenzisa amarandi kodwa?
Abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi, sebesithi hayi hamba uyowatshintsha uze sibuya uphethe ibhondi.
Manje kuyasebenza khonokho?
Kunzima, yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjenje le bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali, lingoba ulutshwane okuyikho kuyimali okungani yikho okungayi kusemqongweni kakhulu, yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS okutholakala emafonini lemakhadini. Yikho kulakho manje abaningi abalakho khonokho, labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni, yizo izimali ezisebenza zenezo. Akunzima lapha, nxa ngikhuluma nje kunzima, abantu bathana ngamakhanda kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Rafael Ncube uhlala eMpowings, sixoxelaye esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe ngumnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idengo ezitolo lapha sokunzima Dube. Sokudurela khona okumangalisayo, bakhweza ukusha kwelanga, le mali yakhona iwa daily and kunzima njani.
Ye, kuhamba njani khonapha ezitolo khona?
Lapha ezitolo la usungani babahlangane lobutsotsi, ngathi ibhenki le Interbank yafaka imali ukuthi lapho, but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5kg sesithenga nge-$4 nge-US, that is $73, akusahambelani vele.
Kutsho ukuthi nxa ule-US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye, kuyamele ukukhonvethe njalo, uhambe ebhanga kumbe uyenza njani?
Sebe sithi silethe ibhanga abathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi kasithele ibhanga abathintshele so into esikhona la ma rate sibawuyisile ngapha usoka kusazwe save rate la ma rate sebewuyisile abanye ku 8 ikhase ku 6 ya ku 8 yimbi kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwayo ayisaqondi ukuthi i rate yethu sithi yipi so so uyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungatheka kunokuncane ompuphu labo thukela kunokumbijana uyavuka la usidlika ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu imali kwethu ibuhlungu ungazibambela TG yakho nombifa ikhadini hayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sibili ukuthi uyabethenge ngemalini lokhu lalokhu lalokhu ngamafutshane khona
ngimali angifanisele ngami ngihambe ngadobha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadobha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakho okuncane kwathi kwathaya i-500 bond yaphela khona kwakuyaluningodulumanisayo kathesi i-kg yenyama kuma-$22 one kathesi nyama lisemsebenzini ukuthi uzavuka ungadli ukuthini and kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezi tolo abantu abasabatholi bensemashobhu nje kathesi ngemva izikolo akulabantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelayo esedolobheni leGwanda
umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ijile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo atshengisa ihotele le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikunkonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala okuthi wabahlukumeza ngendlela etshiyeneyo. UMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHusen Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Ngifuna ukuthi bona abe-fire ambulance beqale bekhangele isise bebone. Othi udubo olukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezi zinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini. Abantu bekhanya bethukuthela ngezinto azenzayo. Angazi ukuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzela iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa usukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye udubo othola ukukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye udubo oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi lenkulu nxa bengananzeleli kuyatshisa izinto njalo asiwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizolo ezade kuthiwa uyazeza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusijoni khonokho
awumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulala indaba iziqedwe izifele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini ungenamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezimbabwe
isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo antsho umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqhilwa kumbe angiqhilwa kumbe ngifake imali antsho uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzela ezikhethele
lo ngumfundisi uSeni Sibanda sixoxelaye eseHarare
sizesikhangele ukuphuma kumaphephandaba le ndaweni ezinye ezijeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kuTwitter wethule lokhu enkundleni yeTwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko kahulumende luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kwele Niger okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe atshiyeneyo Isitolo sako okay city intengo yempahla ejineyo ebikhuphuka ongapheliyo ibisenziwa ukuthi umumo welizwe kadonga makuhle lokho kwethulwe liphephandaba le Herald. Yebo kwamanje ke soku isikhathi senu ukuthi likhulume konke ke elifisa ukukhuluma lamhlanje. Likhumbule ukuthi nxa lisithumezela ku WhatsApp inombolo yethu 0120245-0318. Wathi sizwe ukuthi abanye abantu bathen lamhlanje.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 lani lonke bantu beZimbabwe. Ngilapha eCross Jojo. Ngimangaliswa ngulo ulida ye-youth lezanu lo. Otuchamisa uyo wacela amasanhlinzi. Shuwa kathi bazaqhuma amasanhlinzi. Abantu ababulalela izwe yibo abadla imali bodwa ngobusela babokhola ngale. Anti ngiyobabambile nje ediba abatshontsha engababambanga bonke. Laye ngomunye ophakathi abadla imali zezanu. Abadla imali kahulumende. Sihawula sesidla ingqoqo zomlomo. Ayetshona ekhuluma le nhloni abalazo. Abantu bezanyo.
Hey, sanibonani linjani ku Studio 7. Hayi, into yakithi le yinkinga le. Hambi yona imali yakuyavalwa semday ukuthi ayisese kusafanele ukusebenza ezinye imali sokusebenza yona yona ingekho. Kuthiwa abantu bayithathe phi leyo mali. Njalo imali ifanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi, khona isivuka mpunzana sabo leso ukuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lamabhondi abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama-barriers check abantu loke bethwalane lezi chibi zabo. Ayi, urhulumente wezanu lokala ngqondo. Fanele batshela abantu kulesikhathi. Abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months. Abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi, khona ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi ayisasebenzi ngasombuso lo. Ngazi ukuthi why benza kanje. Hayi, ngazi ukuthi impela kwezenjani. Unkulunkulu esilahla kangaka. Ungathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu babotshwa kubotshelwana. Imali yiyo evusa ilizwe, ilizwe leliyana limi nje i-foreign currency. Kodwa namhlanje uma besitawu sayifuni se ayisasebenzi, bathi senze njani? Abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe. Iphathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke. Akula nto eyenziwayo. Khona manje abantu kade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo. Sebesithi abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo weStudio 7. Ayisalibongi umsakazo wenu ngoba usilethela indaba ezimqotho ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi, asazi ukunye sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfo balumbiza ngomandanda noma mandanda ngubani ku-live talk laphana. Umuntu wenu liyamthanda ngala ngiphika ngisho ukuthi thandani mina lekelena. Kodwa ukuthi abuyehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli, udla imali, uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe o le midi yakho ukuthi le ezinye iproblem azimfikeli yena o ashiselwa truck my driver yena uyakwazi ukubathwengela abantu. Uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni uthi wena abantu bahlanya bayihamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni. Urongo kakhulu mfolo wakho. Ndilanda fethu mbona ngathi ndiyamnikeza more. Frita mangazi njalo but ubona kwam personal bona ngathi nje lim over nikeza iplatform laphana into azikhulumayo they are nothing but sibulala abantu inhliziyo please akuqaphela akukhulumayo. Anyway, thanks, ngiyabonga kakhulu.
Ye lokho ke ngokwethulwe ngabantu khonapha ke emsakazweni weStudio 7 abasithumezela ke WhatsApp kunombolo ethi 0120245-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubha abantu abafika phose ikhulu engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe leTunisia. Umkhokheli wakwele Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha eTaliban. Selokhu iTaliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, kubekela phambili ke sikhuluma labalimi abajiyeneyo. Namhla sixoxa lomnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuse-BM3, ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningkanganani kona?
Kathi sinde-150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani i-commercial farming kumbe kwini? Singathini kona?
Ya, it's a commercial farming A2.
Aha, kodwa sigcineka njani kunapho emabandla?
I-free roaming, zizindlela nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season lesesikuyo la onalo umnyaka ongamuhle. Siyasupplimenta ngama-interblock feeds, ngama-salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho baba Mabandla?
Uqalise ngo-99, ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
zengena khona kuma commercial farms.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i-supplementary feeding. Nxa ungenza nge-supplementary feeding kazenele ngoba i-livestock per unit is too small. I-area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So inamba engilayo is a bit heavy for i-area engikuyo because i-area yami 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngikufundelanga. Into njengazoyingena sengikhulile, ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulele emakhaya ekhuliswa zinkomo, elima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that, kodwa ngizange ngabuyela esikolo. Asemphongo uhamba nje lami senza ama refresher courses and there to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazizamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns right bekubhadala, like mina ngiyabreeda mainly for breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengiwaphenfethena ngiwathengis. But recently, because of lama challenges, i-value yenkomo has drastically gone down, economical situation esilayo. So ngathi sokunzima. But over the years it was quite a good project.
Hayi-ke isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Akuvalelisa abalaleli ubatshele ngokulima sibili ukuthi kambe kungaba nceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi bekungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious, bazimisele kuyo ngoba iku-upstream, unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is as phezulu. So whatever happens kwi-economy, nxa uku-farming, at least lawe you have a say on what happens. Situation around, nobody controls you, unlike now with downstream industry. Then as in common, it's quite a good project. Notwithstanding the economical situation is in Jan. It's quite a project.
Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial, lapho bekulabantu abaningi khona ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamajumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe lozibuse. Uthe abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye yikho okwakha ilizwe leli ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe.
UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe lwemelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona. Liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakwelemelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi. Kuthi ke uAlexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana amajaha awo-right akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu bemelika akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho lemelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe lemelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi emtandana labo general labo bani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingupresident in a different country ngaseAmerica. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye ebhodi ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo, uthandana noPutin, uyathandana nomuntu weNorth Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo. Uyathandana lopresident wePhilippine abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yidictator.
Abakubandla lamademocrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Kwezemidlalo, iCommission ebona ngezemidlalo eSports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. ICommission le ifisa ukuba wazi ukuthi kuhamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikaGroup A. IZimbabwe Warriors iyo yagcina ijeka ingalani yemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqe lomuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Ndingathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-chief yama-Warriors yokuya khona le Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba eziningi ezingamnandi eziphume khonayo.
Ye, siyabona njalo iyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bakhathe indizamtshina yokuya eCairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle nge-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi yinto oyi-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenzelayo iziphi kwizele izimeniselele ukubana izahanjiswa umbiko khona ngabe ephambili futhi ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bench liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenzita amajaha akhonone lawa ekhahlela ibhola. Ubona nti kuyaphumani khona?
Lokhu kusho ukuthi yona izifa iza kumela ukubana ikuchasisuzanezelela ukubana izifa yona phakathi kwemali engange-5,000 uba umele benika abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha. Ngibone ngathathi zokhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa ngupresident uMnangagwa ezama ukubana areize imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izisiza ukuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbone engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka abana bayebona ama-Warriors kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo sixoxela ekoBulawayo. Yes, kesibona ukuthi abantu bathini phela khonapha-ke ekudleni-ke kufacebook usikhumbuzo mlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line abantu bakithi babhekane lodubo lokoma kuzobuya-ke abanye ukuthi mbonti kulobani uvodloza uthi livuka njani Mthembo okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu asazi ukuthi sonani sinjengenkomo ezisemahlangeni. Kuzobuya-ke unomthandazo wonkomazana utamavoko Dube kuzobuya lozoma Dube la utsho njalo kuzobuya ke omunye othi ngibone khonapho uthi kulobani unqobe zida Dube la uthi sabona Dube umihla emihle futhi imfuyo ngumnodo uqinisile lobaba usishayeke uzahara kancane sisonge ukuthi nje cha silizwise
sulezo nyembezi mtakwethu nangwe siza Sule sonye mbezi mtakwetu Sule sonye mbezi mtakwetu Nangwe siza Uloni uwe, uloni uwe Wetu tula Uloni uwe wai Tutula Uloni uwe wai Tutula Nangwe siza
siyabona njalo ke usikhumbuzo uthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likazibuse ngabe basusa phela izijezo zomnotho abezedisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakehlukani ukuthi sibone indaba ekade sikhokhela namhlanje abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya iHarare abantu bemelika bebethakazelela ukuzibuse ngolwesine. Kuzobuya-ke i-Sports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKeeps Dube.